Ekhuluma lapho kusungulwa loluhlelo umphathi ntambo ubona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Bert Nkonxube uthi uhulumende unanzelela ukuthi indlala ekhona idale ukuthi izifuyo ezisetshenziswa kulima zicube kungakho kuyadingeka ukuthi kusetshenziswe amathalakitha ukulimela izakhamizi. Unxube okhuthaze izakhamizi ukuthi zilime ngenhlanyelo eziyitholileyo hathi ukuthi ziyayithengisa. Umlimisi osebenza phansi kohlangothi lwe-Agritech umnumzana Mkhunjulelwa Ndlovu ukhuthaza abalimi ukuthi balime ngamathalakitha ukuze benqabela ukutsha kwezilimo masinya.
I-tractor silimile sibuya lamajonki nomlimi le-fertilizer lenhlanyelo sudweba sufaka i-compound D sufaka inhlanyelo sigqibele wenzela ukuthi ithole ukumila impande zihambe kuhle nobumanzi bubambe kuhle.
Unkosikazi Trainer Ndlovu owalwa impi yenkululeko njalo engumfelokazi ehlala esijubani ngomunye wabathole inhlanyelo.
Uhlelo lolonohlanyelo olufikileyo mina hayi luyandithokozisa kakhulu ngoba ngibe ngumama wakuqala ngingumfelokazi ngigcine ezinye intandane ngiliwo veterini basala ukulima ensimini yami yikho kuyangithokozisa so kusasa ngizavukela emasimini.
Umnumzana Super Sebata nezinye sezakhamizi sezijubani oveze ukujabula ngokuthola inhlanyelo le.
Siyakhulekela ukuthi uNkulunkulu izwi lelini sivune uze ilizwe lethu libe lokudla.
Abalimi baphiwe isisindo samakilogram alitshumi 10 kg yawenhlanyelo yomumbu emabele lenyawothi kanye lemvundiso yohlobo lwe-compound D le-ammonium nitrate njalo bakhangelelwe ukuphiwa imithi yokubulala imhogoyi. Imuli ezedlule inkulungwane ezilikhulu lamatshumi amahlanu 150,000 ezansi emandebeleni zikhangelelwe ukuthi zincediswe phansi kwalolu hlelo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseguyu ngu-Albert Ncube.